Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
masithenga ezingathi siya kufuna angaba ngama-basic isinkwa sesikudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isiku $5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisuya kobulawayo. Ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebeleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emathebeleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sendezo Chabang ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi iqhubu labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukuza ukuna labuyalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe lesibili emazweni omhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. EleArgentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kweleEgypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakweleRussia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesikudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isiku $5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesebenza ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukulisolva kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka zikhwela.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula izenotho.
America,
abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Tshabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesisisi umnumzana Albert Mhlanga.
Kumkotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engene endlini silomthetho sile constitution etho ukuthi umuntu yam suspenda njengoba ubona sihlalele phansi sam suspenda with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakholokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday ini ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution ikliye ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watch ukuthi hayi yena into akhuluma ngika-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uTshabangu ukuthi kakho khonapho abantu abama-appointayo la enxa yelalile uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena esiwa-appointwa ngo-2019 lowo amthoyo hhayi kasekho epatini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi usaba ngusenetha hhayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenetha singaqeda-ke kukhongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenethi yakhona lokho sizakwenza ngoba usishilwe laphana ukuthi hhayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhe sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga le-congress ubaba uDingilizwe Zuma ayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sithi ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo yakobulawayo ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemadebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emadebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Luswanda basebesiyadinga ubaba uTswangirayo ukhangele even i-MDC yathi khokhelwa ngobaba uHashman Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Hello ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe.
Okwezemaphandleni sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho kuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kwezulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zithile sekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisisabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokutshisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthiye iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukutshisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokulahlola emasimini. UNkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithumentshisi kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalangi tsho imali kusho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane kwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokuthi siyafika uJune vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nje nkofu ngoba last year zife kakhulu sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kona North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima
ngenxa yokungani kuhle kweZulu. Iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini kuthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, mbona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibi.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi wogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubhikayi Sibanda ethe sikhulumela abakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela izifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqala umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi semandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe umkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Makabula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho, kutsho ngoyini, amajinsi othukela. The only thing eyabuyelayo uprayizi yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye kuthengeni impupho. Sokuyisikhathi sokuthi aluba sebefika emasini, but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ukuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili lezi mpupho izashota njengobona sebefisane amabele lawana. Abanye ngalesi sikhathi atho omunye umumbi yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukuthaya besiyagayisa. Athe enkosini ngale ihofele esiyikhombileyo lapho bathizela sibili abadala bayathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingane abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathengiselwa ngabantwana izimali. Ezo umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumpuru wathatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapha vele kakula izimi ukuthengisa imbhida nje akufanani leminyakeni. balithwana abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa besifazana besenza imisebenzi yezandla.
Okwegovernment siyasize nje kuthiwe omama baya empower ngesika zesikubona. Lapha kule Lupane Women's Development Trust eyayizothiwa yiLupane Women's Bank abayenza ingene bethu lama-wasibasket lezingwane ngamalanga. Akutheli abantu abahambayo bayethenga izinto zonenjalo kuze abantu abanamali. Umuntu engatholi imali useseyathenga ukuthi i-hand to mouth.
Kodwa ezikolo-ke?
Abantwana esikolo bayabonakala behamba but iyabusizwa ngama-school dropout. Njengakhathesi kunje abantwana sokukhulunyiwe ukuthi i-examination siyimalini. It's $11 per subject. Ngomntwana ebhala 7 subject. From 8 kusiya phezulu. F8 then asithi ba $24. So nxa kungukuthi on top of that 7 ufuna ukubhala ne-degree which means useyabhadala $24 times. Then ngama-science subject ale size yawo yodwa lama-practical subject. So khonaphana yikho lapho ekwazithi kulabanye abantwana esisizababona sezibhubha because abadala besesuke ukuthi babhadalele imali zangukhona. Umntwana maybe kade ufuna ukubhala 10 subjects but agcine maybe esebhala 5 or 7. Then the other thing is so the conflict between izikolo nabadala. Abadala bathi munya izikolo they are overcharging. But izikolo nazo they are undercharging because imali le ayiyeneli ukusifika siyenza umsebenzi njengesikolo. Futhi ukungabhadali kwabadala isifo. I-government isilethe ama-debt collectors. Izindaba yama-debt collectors abazali bona abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingese isikolo. I-conflict leyana siba nkulu ukuthi sonina ngesinye ngokukhuluma lathi selizele isibizela ama-debt collectors.
Kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo?
Hayi, bathesi basayenza ama-payment plan. Asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abaye ukuthi ivumelene ukuthi bayekezayenzayo. Kathesa kunamuntu osethathile empi.
Ngezinye indlela OBM lezinye inhlanganiso zazincedisa akwenele.
Inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abaye bengekho enhlanganisweni zona lezo. Due to ama-taxi la-imposition i-government. Kuza kuthiwa ukhangelela ukuthi kuthole $300 ngenyanga. Then ama-e-taxi ikuthayo kugcine sofelele $220. Igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khona okuthana ukuthi iyake ngasoze ithathe bonke. Iyabe ile namba ukuthi like esikolo maybe kasiye sikhangelela ukuthi esikolo leso sithole maybe abantwana abangu-10. Nabo-council bakhona or abantwana babo.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Florence Magagola isakhamuzi seLupane njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi u-Anthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyone mnyama mlandi wechichi ngedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMunite Studios eSouth Africa lapho agqile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandwe chichi engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadikisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digital, ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besiponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi event ongayicabanga. siyayihambela sicela ukuthi lisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu. Siyatholakala enambeni ethi 073 877 333 6. Ikhodi ngiyase South Africa u +27 073 877 333 6. Ikhodi ngiyase South Africa u +27. Facebook page yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. I-YouTube channel yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. I-TikTok yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. Ngaphandle kwenu asingeke sibe yilutho. Siyaphelela endleleni. Yini umlando wetshitshi wakhona, yiminyoni emnyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani njalo abanye abekho permanent eqenjini. Aboshethi ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala uGali uNcube. Umdala uGali uNcube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba uMathini, abobaba uCharli, labobaba uAbson, labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba uGali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifunuke ngidlale live, wasesithi hayi ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdala uGali, uyosifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive sidlala kanjani. Uye obe namazwi ukuthi nyona emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu, awudlali endlini wedwa udlalela abantu. So kuningi engikufundisa umdala uGali. Ma ezofika kithi ngapha kwelethi iqembu thina besimbiza ke ngo-gunman, umdala wenduku uzokushaya amagwadla, yilibiza ade simbiza ngalo kwelethi iqembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili. Njengoba nje siya kule sigilo nje ezayo bekuzoba neyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu, ngididude emndenini, ngididude ebanganini, ngididude kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlela delizoba le ngoma eziwu-14. Mina ezami engibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesize ngendlela efanayo, kodwa zonke ngizithemba. Eyokuqala ithi liwenze nomkhondo kama-Eli kuzekani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala sikhalela kulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongigcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizo ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikatali yakhona, zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ivusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma, unyoni emnyama mlandi wetshitshi, yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kaMabasa eMunaita eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizalwa iCholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo-2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi ye last year 2023 ngakhipha-ke i-albhamu ethi Phakama Nkosi yami i-albhamu yami yokuqala leyo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Yatholakala kunombolo le elandelayo ngu 062 150 8824. Ngiyatholakala kuyo ngama-calls noma nge-WhatsApp then ngokwelizwe se-South Africa.
Ubajiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona, bese ngicela njalo ukuthi beqhubeke bengixhase. Kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni.
Nangoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecelele CCC abathi yibo abanxusa uMnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.